Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 19 kuNtulikazi 2024 Mokip Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhulunywa ngabafundisi kuyinto eqondileyo, kuyinto eyakhayo. Futhi kutshengisa ukuthi abafundisi bamela iqiniso, isisekelo esombuso owelizwe iconstitution bayayihlonipha.
Abamele amabandla ezokholo lwesiKristu bathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa alandele isinqumo sakhe sokusuka embusweni.
Emakhaya angazisukile lakho sithola seziqedile impuku ziyabamba impuku ziyaqeda imbuzi abantwana bembuzi ziyabe zibamba zisidla.
Inyamazana zendle zithwalise nzima abantu eWange. Wayengumongameli wakule Melika uMnumzana Donald Trump usevume okusemthethweni ukuba amele ibandla lama-Republicans kuketho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abamele amabandla ezokholo lwesiKristu bathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa alandele isinqumo sakhe sokusuka embusweni. Abenhlanganiso yeHeads of Christian Denominations in Zimbabwe bathi uMnangagwa uzakwenza into enhle uma engasuka esikhundleni kungakenziwa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2028 njengalokhu akuthembise uZulu. Kulamalunga ebandla leZANU-PF asefuna ukuba aqhubekele phambili ngomsebenzi wakhe esithi wenza izimanga kwezokuthuthukisa ilizwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance.
Ukukhulunywa ngabafundisi kuyinto eqondileyo, kuyinto eyakhayo. Futhi kutshengisa ukuthi abafundisi bamela iqiniso, isisekelo esombuso owelizwe iconstitution bayayihlonipha. Sicabanga ukuthi vele i-church kufanele ukuthi ke idlale yona le indima yokuthi imele iqiniso ukuthi hayi ubaba iba lebizo lakho elihle, waziwe ngokuhlonipha iconstitution, waziwe ngokuhlonipha uZulu. Ozokwenza ukuthi nxa ibandla lakho lizabe liphethe uzabancedisa abalabo bakhonapho, ngoba iconstitution ngeyokuthi lobo yedwa ephumile laba bakhona abafundise njalo achiye isiko lona lele lokuthi umuntu uyaphuma esikhundleni. Yinto enhle kakhulu, ama-churches kumele anconywe ngalokho akwenzileyo. Naye umongameli angalandela izicebiso ezinhle zona lezo lakho anconywe ngakho.
Ye, kodwa siyabona kulabanye abezanu-PF abathi hayi kahlale phela umongameli akusoze
ye, labo ngabajwayela ubuhlongandlebe ngesikhathi sikamgabe esokuthi kwenziwa izinto ngendlela erongo. Bathatha umkhokheli babe bebhizi bemdumisa bempraise ukuthiwa ngama-praise singers. Ngabantu abafuna izikhundla abacabanga ukuthi engxenye uza kuthanda khona lokhu abakutshoyo. Ngabe kuyavuma vele bekufuna bajezise lezo zikhundla abazifuna bangazitholi, kuthole laba abakhuluma iqiniso, ngoba bayazazi ngaphakathi ukuthi balamanga. Sikhumbula isikhathi sikamgabe abantu ayesithi umgabe ngaphumi iba bagijima mhlawumbe sokuthiwa ngaphume sesithi mubi. La yena lo angabalalela bazamdukisa, bazamlahlekisa ngendlela esabekayo.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance, obaxoxa leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Kuta Musanka, ilunga lebandla leZANU-PF.
Umongameli sekufake egcekeni ukubana yena uyalandela iconstitution. Ngakho ke asila doubt yokubana lokho akutshoyo kumele kudibhethwe kumbe kumele kubuzane abantu iqiniso kumbe kungamanga. Kufanele njalo kulungile ukubana lokhu ekwenze yilegacy sibili enhle abe eyichiyile yena ubaba uMnangagwa kodwa thina sesikukhangelele ngikubana sikhangele lokho akukhulumileyo uspeech yakhe ukubana kuzaphiwa ithuba lokuthi kuphethwe omnye olandelayo, yikho sesikukhangelele lokho. So abezisonto bengagadazeki ngalokho asekukhulumile umongameli, usekhulumile yikho ayakwenza.
Ye, siyabona ke kula malunga ezanuPF amanye athi hayi kahlale uchaye vision yakhe leka 2030, so kuzahambelana njalo khonoko.
Abakho rongo ngoba engena kuqala akazifakanga, wafakwa ngabantu. So abantu balelingele lokukhuluma lokho ababe bekubona kufanele bekhangele okwenzakalayo elizweni. So labo balelungele lokukhuluma khonoko konke, kodwa esiza kubona ilizwi lakhe ekugcineni ukubana yena uthini njengomongameli.
Lo ngumnumzana Nguta Msaka, ilunga lebandla leZANU-PF, obexoxa leStudio 7 eseHarare. Izakhamizi zewange leVictoria Falls zithi zifuna urhulumente akhangelisise udaba lokufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle, ikakhulu lwalabo abavelelwe zingozi eziphathelene lezendle. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Lokhu kuvezwe kunsukwana ezedluleyo emhlanganweni lapho bekuthe gwaqa iziphathamandla zedale lephalamende ezibona ngezemvelo kanye lezihlolisisa ngezokuthula elizweni. Injongo yaleli dale ibingekuxoxisana lezakhamizi zibeka imibono ngomthetho omutsha weParks and Wildlife Bill owethulwa ngenyanga kaMabasa, wona osalinde ukupasiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa bonke abafisa ukuphatheka sebethule imibono yabo. Omele idale lephalamende esigabeni seWange West constituency umnumzana Vusa Muzimoyo uchasisa isisusa sokuguqula lomthetho ka-1975.
Yebo kambe uke wa-amendwa ngo-2001, but kunengi osokwenzakele singakafiki namhlanje. Sesike saba lama-resettlement sokutholakeleke okwembayo phansi ama-minerals. Konke lokhu kukhona kulapho okugcinakala khona inyamazana.
Kodwa okumqoka kuzakhamizi kuba lomthetho uphe abantu amandla okunakekela ezemvelo, qede zibuye zithole inzuzo, kutsho ukhansela wekachechethe umnumzana Mkhonto kaChaka Moyo. Uthi izakhamizi kazilali ngezilwane lempisi ezizingela ezibayeni, ngitsho lasemasimini sebakhitshwa zindlovu, indwangu kanye lenyathi. Omunye wamakhosikazi ozethule ngokuthi nguMasiwela esuka eLumbora ngaphansi kwenduna uShana, yena ukhala ngodlame lwendwangu. Uthi umakhelwane wakhe eVictoria Falls yaphosa yamephula unyawo imlwisela impuphu kunyangana ezedluleyo.
Amandla ehlala ePharlamente lami lina libona ukuthi icebo bani, thina sithe one sakanocingo isense etshayayo. Two, libona injangu lezi ukuthi zingenziwa njani, bezithuthwe ziyefakwa ngaphi ukuze zingabuyingabonngane zingasusa ziye ngale kocingo kuzaba ngcono.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo ongu-Proportional Representative Council eChisuma laye uthi sebethwele nzima ngendwangu.
Zivine endlini ungaphuma ukhohlwe ukuvala endlini ekuthola sokuphakathi. Utshani kuyakhipha utshani endlini kufuna ukudinga isikhala sokubana kungena.
Unkosikazi Enelis Moyo laye obekuliphalamende esikolo semoso wathunya esuka esigabeni seChisuma wethule ukudangala ngezendlelezi.
Indwangu kakhulu izovele ziluhlupho emakhaya, nxa sisukile lakho sithola seziqedile inkukhu, ziyabamba inkukhu, ziyaqeda imbuzi, abantwana bembuzi ziyabe zibamba zisidla.
Abanye njalo bathi lanxa kulokufuthelana lokhu, iziqa eziningi zebhili leka zikubeki kucace ukuba imonakalo yonke le izalungiswa njani. Bathi akuqalwe kukhangelwe emuva anduba kulungiswe okuzayo, njalo ibhili lekufuze iyame kakhulu emcijweni yokwenqabela izingozi zemfa, ukulimala, ukudlelwa kanye lokunye okudalwa zinyamazana lezi ezifohlela emizini yabantu ngesimo sendlala lokusweleka kwamanzi endle. Ababona ngezombukiso i-tourism bakhuthaze uhulumende ukuba akope indlela eleBotswana elinakekela ngayo inyamazana. Babuye njalo bacela ukuba iPhalamende ibavumele eminye imibono yabo ithunyelwe ngokulotshwa phansi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Sebegcwele abantu kobulawayo lakwamanye amadolobho abakweletisa imali inkudlu okugcina kufaka labo abayithetheyo enkingeni. Abanye bathathelwa izimota, izindlu, inkomo, izitofu lokunye okuthwalekayo. Abathatha izimbazo bathi inzima impilo eZimbabwe kokuthi sebephila ngokuboleka imali yokuthenga ukudla kumabomatshonisa abangelazwelo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kujwayelekile ukuzwa umuntu ekhala ngemali egcine esiya kubomatshonisa abazalisa imali ngendlela engekho emthethweni. Sebegcwele emadolobheni omatshonisa ngesikhathi abantu abaningi bedonsa nzima ezindlini ngenxa yokusweleka khona okuncane okokubamba ithumbu. Lokhu kudalwa yikuswelakala kwemisebenzi elizweni kanye leholo eliphansi kulabo abalokhu behola kumankampani labasadalala mihla lemihla emigwaqweni bephanda imali yokuthenga ukudla, ukuhlawulela abantwana ezikolo lokunye. Imali ethathwa kubomatshonisa ezala ingxenye yaleyo ebolekiweyo kayivunyelwa emthethweni phansi kweziqondiso ze-Banking Act kanye le-Money Laundering Act. Loba kunjalo kuchaya kuzwele abantu begcine besiyadinga imali kubomatshonisa eyokubamba umphefumulo. Unkosikazi Nokuthula Nkomo ohlala kobulawayo ngomunye wasebethwele nzima ngokubhadala umatshonisa.
Ngaboleka ikhulu lamadola komunye umama, savumelana ukuthi ngizambisela i-$150 kodwa bengisenelisa ukumupha i-$50 ngenyanga. Kodwa angisasebenzi, imali yakhe isizalane isifika kunkulungwane eyodwa, so wangithathela isitofu le-fridge ethi kuvala isikweletu.
Baningi ababhekane lohlupho lolu edolobheni leli, abanye bakhala bethule. Umnumzana Nkululeko Dube obolekisa imali ohlala eNkulumane uthi abantu bathatha imali ezalayo ngesihle.
Abanye bathatha 5,000 babambise ngezimota, izindlu, ukumbe inkomo. Ungehluleka ukuyibhadala, angiyathatha oyabe ubambise ngakho.
UDube labanye bakhe kabazweli abehluleka ukubhadala izikwelede ngoba bakubhizimusi lokukweledisa uzulu imali. UKhansela Mxolisi Mahlangu okuwadi 3 esigabeni seBulawayo North usola ababolekisa imali elenzalo ephezulu lababoleka imali bebambisa ngempahla ensitha.
Uhluphe lalo ngeprogram yesimbazo ukuthi umuntu engehluleka ukubhadala imali yana, abantu labana baba-violent ebantwini, babahlukumeza ngababaniki isikhathi sokuthi umuntu adinga imali liyana.
Umnumzana Persistent Gwanyanya, ilunga le-Reserve Bank of Zimbabwe Monetary Policy Committee, ukhuthaza uzulu ukuba engabi lobudlelwano lababolekisa imali ensitha.
It is quite concerning that the general public is losing money.
Kunzima kwabangagcinisi imali ebhanga kumbe abalamabhizimusi angafaki imali ebhanga ngoba bagcina beboleka imali ensitha edulayo, bagcine belahlekelwa imali enengi kumbe bagcine bethathelwa impahla ngemali encane. Uhulumende uphakathi kokulungisisa udaba lokubolekwa kwemali emabhanga okusemthethweni.
Akwaziwa ukuba baningi kanganani abantu ababolekisa imali kobulawayo lakwamanye amadolobho eZimbabwe. Okusobala ukuthi bathole nzima abanye abathatha imali ekwelediswa nsitha ngomatshonisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Inkampani ye-Microsoft ibika ukuba ama-applications ayo amaningi abengasebenzi kahle kusukela emadabukakusa. Ayivezanga ukuba kwenzekaleni emtshineni yabo. Ukungasebenzi kwama-applications amaningi kwenze ukuba indizamtshina zingaphaphi ngemfanelo, amabhizinisi ame ukusebenza lokunye emhlabeni wonke jikelele. Intatheli zindaba ye-Wall Street Journal u-Ivan Geshovic obesesitheswa icala lokusebenzela urhulumente kwemelika ugwetshwe ukuba avalelwe entelongweni kwele Russia ngomnyaka elithumi lasitupha 16 ube liphika leli cala. umongameli William Ruto wakwele Kenya uzekete amalunga amacha etalele cabinet akokela abantu patintambo abasuse ezikhundleni ngeviki ephelileyo kulandela ukutshengisela kwamalunga amanye abatsha wenhlanganiso zabatsha emigwaqweni begala ngomthetho omutsha obubunjwa kulelo lizwe. Weziphathelene lezeMelika, wayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump usevume okusemthethweni ukuba amele ibandla lama-Republicans kukhetho oluzakhutshwa ngolwezi lonyaka. UTrump wethule umbiko lo izolo kusihlwa eMilwaukee emhlanganweni we-National Republican Convention oqhutshwe namuhla.
So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for president of the United States. Thank you.
La ngamazwi kwayengumongameli uMnumzana Donald Trump okwamanje kuyaxokozela kubandla lama-Democrats okulamanye amalunga athi kumele umongameli Joe Biden adedele anike omunye isikhundla sokuba ancintise kukhetho oluzayo ukuze benqobe uTrump ngolwezi. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe loMnumzana Thabanginari olandela zombusazwe ekhonapha kwele Melika.
Sibonile umhlangano oyi-Republican National Convention owathi seMilwaukee. Kukhanya uTrump lama-supporters akhe bakhanya belejabuzane elikhulu. Sibonile kulebe labantu abaningi abakhulumileyo, kwaba labantu akade besenza i-entertainment, laba bamaziyo uHulk Hogan owe-wrestling laye kade khona. Bonke besithi bakhuthaza ukuthi uzulu wonke owe-America evotele uTrump. UTrump waphinda watsho ukuthi hayi, yena bona kungumusa kaNkulunkulu ukuthi waphepha ekuthini kulo muntu wayefuna ukuthi emdule ehle embulala.
Ye, nxa sisikhangela ngapha kuma-Democrats, siyabona umongameli Biden ngani uyagulagula i-COVID lokunye, njalo abanye bathi hayi kambe mbijana befaka omunye. Kuya ngaphi konke lokho?
Umongameli Biden eminyakeni emine ezidlulileyo usebenze kanzima ukuthi ize-economy, ukubona kwe-America kwamanye amazwe, lempila kahle nje abantu be-America, enciphisa ukudula kwama-drugs lawa awe-diabetes, insulin. Kodwa khumbule njalo ukuthi umongameli Biden wayengu-vice president ka-President Obama okweminyaka eyi-8. Chiyangalombili. Wasuka lapho wathatha ke waphuma owomnyaka emine waphinda wangena waba ngupresident. Abaziyo ngama-ofisi amakhulu abopresident bakwazi ukuthi ischedule sangikhona indlela imihlangano lokuhamba lokubhodabhoda kuba kuningi kakhulu ukuthi loba lawo usesemutsha ucina udiniwe. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi upresident Biden yena usekhulile. Uyavuma laye ukuthi usekhulile. So kulobu ungabikwazi ke abantu sokulama-doubts ukuthi bamahungahunga ukuthi engxenye engagcine sithi hhayi wuthani-ke mphumule. Kodwa ngumuntu okade khola ukuthi uTrump ngamnqoba last time ngo-2020 ngizamnqoba futhi. So yinto ama-Democrats osomele beyisebenze beyibone ukuthi besiya phambili bazasebenza njani.
Lo ngumnumzana Thabanginari olandela ezombusazwe ekhonapha kwele Melika. Zimbabwe. UMnumzana Gatson Sibanda, umphathisikolo weMatopo Mission okule domu yabafana eyathiswa ngumlilo, ucela uncedo lokuvuselela idomu le lokunceda abantwana asebethwele nzima.
Izinto zonke eziphakathi ezasalayo njengoba baphuma bengela lutho zatsha zonke zaphela dududu.
Ye, singathi okwatshayo kuyini baba Sibanda nxa ngasichasisela?
Amatrasi babo ababelele kubo, ingubo, ama-groceries abo, tanki, yonke nje into ekhona phakathi. Akutholakalanga lutho. Liyabona ukuthi even nxa ususiya kumashawa ngale ma-bathroom ama-system achile acha azadabuka. So akukho vele singathi thina asikuthengi, yikuqala kutsha ukukho konke.
Ye, lapho ke inqalo siliqala ukuthi liza kwenza njani. Njalo kuba imali enithi lilungise idomu.
Idomu lona ngokwalo vele to reconstruct. We are looking at the value of the dome is 200,000 to 250,000 US dollars. Our compartments are part of the replacer. So the roof is a color that is a civil issue. Plus, the recommendation is to sifake ama steel trusses. Like footy building is supported on a pole, our steel, so that we avoid further damages. Now, even ceiling, the recommendation is to fire asbestos. So that's the way to go. Especially the former students. Sesi kangasile ngabo sikhangelele ukuthi bazasincedisa ngoba already the donations are coming in cash or kind.
Ye, nga ungakhuluma labantu ungathini akukhulume lomphakathi la.
Okusehleleyo yingozi enkulu sibili, it was an accident. Siyacela siyakhankasa akungathi zonke indleko esingena kuzo sicela ukuphathiswa especially a reconstruction of our dormitory. La babantwana ukudingelwa impahla, ingubo, ama uniform lakho konke nje okubalahlekele.
Ye, uhulumende kathembisi la ukuthi angakuthontisela kancane.
Ngileqiniso lokuthi njoba sesizithintile ingatsha zakahulumende bazafika masinyani, vele sebesithembisile ukuzofika. Ngikhangelele ukuthi uhonorable MP wethu, uhonorable Edgar Moyo weMatobo district angafika anytime from now. Ngiyakwazi ukuthi uzasiphathela okukhulu.
Lo ngumnumzana Gatson Sibanda, umphathisikolo weMatobo Mission, obexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Abafunda kuleso sikolo namhla banika abafundi beMatobo ama uniforms.
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgqibelo kumsakazo weStudio 7. Lilami uNokuthaba Dlamini lo Albert Ncube. KuStudio 7 selethulela indaba ezimqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe. iStudio 7 ngeyakho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington. So isikhathi sabalaleli.
Studio 7, sanibona nabalaleli benu. Umfokavuza lapha na eDikili, bazibendula uChakawu. Yebo, hey, kunzima Studio 7. Kuyazwisa ubuhlungu mani ukuzwa abantu bakithi bekhuluma kabuhlungu kanje, behluphekile, ubazi ukuthi bakhuluma bevele belambile. Ngiyavumelana impela kakhulu nalobo babothe lapha kudlala uMadlwane. AmaDlwane la adlalwa kulela lizwe. Izwe laseZimbabwe. Kalibonge iSouth Africa, libonge iBotswana namazwe ngomakhelwane. Ngoba kube bonke labo abantu abangaphandle bakhona laphana elizweni, ngabe sekuliwe kwafa abantu, kona labo abasihlukumeza besithusela, ngabe kabasekho labahleli khona manje. Banenhlahla ngoba izwe lelanisela abantu. So ngiyacela nje mina ukuthi ngabe kuthiwa abantu bakithi kube kuyangami. Nokuvota lokhu ngabayeka, khathi kuvotelwana. Kuvotelwa Studio 7 ngoba vele kuyefana. Biyeke bezibuzele into yabantu, into yabo le ngelifa mhlawumbe. Ngoba ukuvota lokhu kwenza ukuthi bona bebe nepower, ngoba emhlabeni babonakala nje abantu abanedemokhrasi. Nalokhu ukuthi bethu banedemokhrasi, angazi ukuthi idemokhrasi yabo injani. Yazi uma bekhuluma abantu bakhona, kuzwisa usizi. Ngoba ungathi ingane encane, umuntu omdala onama-qualifications wonke nawo, kodwa ukhuluma khona kanje ingane encane. Hayi, siyabonga Studio 7, siyabonga.
Siyabonga kakhulu indaba eziphumayo lapha kuStudio 7 eziliqiniso. Sayithanda bonke abalaleli kusela kothungameli Nkomo sithandele emhlanga uGift Dube abantu bakithi ifaka zindaba njengokuba. Ya, iZimbabwe vela ngeke ibe lama-investors. Ngezizathu zokuthi kuyabonakala ukuthi kubuswa ngenkani, iZANU PF yamotsha aze kuphiwe imali ukuthi enanse imali ikhona iyenceda abantu bazifakele ezikhwameni zabo. abantu kathi sibayafa ngendlala leso sinxa ukuhola kumbe kusemakhaya bese ukuhola abanye abantu abanye ukuthi hayi abaholi balenkomo kathi sizula linanga wonke umuntu lambile akula muntu ivele lenkomo uziyacuba phela bese kukhethwana 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 hayi zani PF sidiniwe ngayo siniwe ngayo even aze kutshintsheni umnanga kwakho ungena omunye kuzofanana futhi same thing hayi leli lizwe linzima lela ligcina intandane.
Studio 7 basakazi bethu esilithandayo, ye siyawezwa amalunga ayizani PF athi umnangagwa makahlale esikhundleni azakhokhobe ngoba bona bayahola bathola konke kumnandi kibo. Thina abazali bethu basikhalela imihla nemihla bathi kulonyaka kunzima kakhulu 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 okwenzakala isimo sekhaya. Umnangagwa asiboni ukuthi kukhona ongakutshintsha kukhona ongakwenza eZimbabwe ukuthi kube ngcono. Hayi mabagiye bona kumnandi kibo thina sisebunzimeni.
Hello Studio 7, hello Studio 7, ninjani ninjani? Eyi mina ngingena ngikhala ngalaba abantu abathi bona sithi iDive abangamaNdebele basemathebeleni bathi singasithi iDive babona umnangagwa kangena siyamthanda angena mdala uzukhokhobe okhobele esikhundleni sakho siyamthanda mdala baphelele kahle emkondweni bebona kahle ukuthi umngabe wayenza ini wena basafuna futhi ukuthi umnangagwa abuse aze ahlale iminyaka efana nakamngabe.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7. Uhlelo Woza Friday liviki sihamba nomculi werumba olodumo uMokincube weqembu lakhe leMokis Connection. UMokis ulamadlala ede aphezu kwamajumi amabili kodwa uselesikhathi esithile mpela engethulanga idlalade elijam. Abalandeli bakhe bayabuza ukuthi kungani. Nawe xoxa lo ntu kwamele isigomo weStudio 7.
Umokisi ukhona. Hayi zomculo besamise ngamakhaza nje kwamanje hayi sizaqalisa. Hayi ningakhathazeki abalandeli hayi sikhona impela.
Amadlalade Ncube usulamangakhe.
Hayi selikhohliwe ngithemba konapho ngo 2028-30 ama-albhamu engilawo. Ingoma mpela ezazi ubhedi ngu-Irene.
Irene
sibone lapha ucela uncedo sithi wena ungumlimi ulima ngokuthelezela kodwa awulakho okokusebenzisa ulutholile yini lolo ncedo njalo ulimani kahle kahle.
Ngumlimi mpela ozayo saphoxwa lizulu okwamanje yaye ngangicela uncedo kumajida wonke omhlaba lapha maphandle kwelizwe ukuthi ibe ngisiponse njengomdala asisakwanisa ukuyasebenza ngamajojo kumbe ngamasola kodwa-ke azwi ngoba abantu bakathesi bakukwelekela ukuthi ufile hhawu ma usufile imali eziningi noma ucela uncedo usaphila hhayi akula kodwa-ke hhayi ngiyathelela mpela ngamagama.
Abangadinga ukuxhumana lawe mhlawumbe ngokomculo kumbe ngohlelo lwakho lokulima bakuthola njani?
Inamba zami zezima ufona 0774415886 nxa ufona direct ngeZimbabwe. WhatsApp yami ngikhathesi ngiseZimbabwe but ngayidownloada nge-South African number 27 Kodi 73720761 5.
Abalandeli ubatshiyela waphamazwi
ngingalahla ithemba esikhona vele lo nyaka sazamaphela ukuthi abalandeli bakhiphele alingakhathazeki kakhulu.
Ndalela ukuthi ngenzeleni umntwana phezu kwezinto yenziwe.
Aye, siyambo akulumoki isilamdlanje kuphuma konapho ke beqoka lo ntuka melinkomo. Hayi isikhathi sesisavumlamdlanje. Ikakhohlwa i-live talk iyalandela. Ngolibalise moyeni ngenjabulo ngumthembu osithembayo ogibs tube. Lilale, ibe lempilo viki elijukele.